usikhomishini obona ngezamajele kwele Botswana unkosikazi Dane Maratha otshele iParliamente yakulelizwe ukuthi bafunde okuningi ngendlela ezamajele eziphathwa ngayo eZimbabwe. Ngokunjalo uthi balesifiso sokulandela eminye imizekeliso egoqela udaba lokuvumela abapikayo ukuthi bavakatshele izihlobo labangane ngempela viki.
We have opened ourselves to learn from others who have progressed in this area, and we benchmark from Zimbabwe.
Sifunde kwabanye abaphambili kulathi ekuqhubeni imisebenzi yamajele. Sifunde eZimbabwe lapho abavumela khona abapikayo ukuthi bayevakatshela izihlobo, besenza njalo bathola imiklomelo.
Abalwela ilungelo loluntu bathi amajele eZimbabwe agcwele kakhulu njalo akahlanzekanga. Lokhu kugcizelelwe ngelemelika kumbiko lwethule enyakenye phezu kwesimo samalungelo oluntu eZimbabwe. Kodwa Marathe uthi lanxa kunjalo bathande udaba lokuthi eZimbabwe ezinye izibotsha ziyavulelwa ziyebona imuli ngempelasonto, okuyinto athi izipha ithuba lokuya emacansini. Lokhu akwenzakali kwele Botswana.
A very dicey situation to deal with. We can't deny the fact that there are instances whereby prisoners
ludaba olunzima. Asiyali ukuthi bakhona abangena emacansini ejele, kodwa lokhu akukho emthethweni, kumele sikukhangelisise.
Kusenjalo kulabe Zimbabwe abadlula amakhulu amahlanu abasemajele kwele Botswana. Amazwe omabili aselobelane isivumelwano sokuthi bavunyelwe ukubuyela ekhaya kuyaqedisa isigwebo sabo. Kulesikana labe Botswana labo abasemajele kwele Zimbabwe ngokufanayo labo bazavunyelwa ukuphenduka kibo ukuyaqhubeka bepika. Abantu balembono ehlukeneyo ngalolu daba nansi isizalwane Zimbabwe esihlala kwele Botswana umnumzana Mkhululi Moyo.
Mina bembona nthwa bekungakuba kuhle ukuthi bona abantu ababotshwayo, umuntu azikhethele ukuthi ufuna ukuyaqedisa isigwebo esekhaya noma ufuna ukuqedisa isigwebo lapha, ngoba uzathola ukuthi of course umuntu kule cala alenzileyo, kodwa uthola ukuthi in other hand futhi kukhona mhlawumbe angafuna ukuthi aye, mhlawumbe kukhona akubalekelayo ekhaya, uthola ukuthi nxa sebiselwa le hayi so siba inkinga futhi.
Kusenjalo Marathe uthi ele Botswana lisoke linikeza abasemajele amakhondom ngoba kungavunyelwa ukuthi bangene emacansini. Bekulokukhathazeka kwamanye amalunga edalela ePhalamende ukuthi kulokumemetheka kwegciwane le-HIV emajele, ngakho kungaba licebo elihle ukuthi baphiwe ongabaphathisa ukuthi bazivikele. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngisabron kwele Botswana.